Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-1 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukubana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Nayiphumelele okuncane kule 1200 US dollars sizigqibekele lesisemzini yethu kumelela ukuthi ebhenki kuze kungene 1200 asikhathali athinethe arelaphi.
Libikwa seliqansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni abalisa koBulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu loludlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe impumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapho esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuza ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola eMelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu 1260 US dollars. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugaina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana athemba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombalisi osemakhaya, goqela lombalisi osaqala ukungena emsebenzini, lombalisi oselabo 25 years esemsebenzini, lombalisi oseza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lazo. Khuluma lamhla Nqamula Juqu, lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani i-NJNC lapha bama khona bexoxa ngathi langeholo lethu, kumelela ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja yikuthi njengesimo sezinto sesime kanje ujeke ibheju imali esiyidingayo i-1260 US dollars. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-MJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababali, bengavuka bonke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababali.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela, bengazibona ukuthi balamandla, baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende zabathethisa ngenhlamba esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengqo. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuze ukuthi ingqoqo enhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 sizigqibekele lesisemzini yethu. Kumelele ukuthi ebhenki kuze kungene $1,200. Asikhathali athinethe arelaphi #teachersforusdollarsalary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubexoxa icingweni le Studio 7 eselubhane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangalelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni we-JNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqathi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano wokuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba umphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitshela bomphathi ndabo wahulumende labasekeli babo lamalungu ephalamende angitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela omongikazi bangathi baphezulu baphambili lapha ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokugoqela lababali. Ngibone ngathi uhulumende uliqhubu lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli libusayo. Mbona ukuthi kunye kubajenzisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basungubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Lambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama utshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuze imphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo njalo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngisho kusesele iRhodesia owaphatha buchapa isebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhikishe khalele imisebenzi, abanye bachiye uhulumende, abopha abanye babo, abanye bachaye njengoba nguhulumende olesandla esilula, kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kuzisebenzi zakhe. Bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba, kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe kungasekho lapho.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezemfundo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osenguye onqobileyo. Obekhangelelwe ngabanengi umnumzana Peter Obi waba ngowesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla,
asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni afana lelakoBulawayo leleHarare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abaningi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa udubo ikuthi zinlutshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezek befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023, umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele vota besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota, thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje koBulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele, akusafani lamnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini, kuyabo ngani ku-next year kuyingani isikhathi esikhatshana, kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini lilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho, njalo bapha zizathu ba?
Kathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota, ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyeleleyo ezekuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili, abantu abathen ama-18 years lo nyaka, between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bebodwa, kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga, kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abontanga bahambe bekhuluma le genga yabo, labantu abadlala labo, labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona DVT isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayibulili bunye kumele zixubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendulisize lathi izindaba zethu sizikhulumayo bantu bakithi siqondiswa kumnangagwa manje sifune sitshele engasikhulumile ukuthi sibuye emakhaya sinasihlupheka kanje. Igama lami ngubishop ngise-South Africa sidala ngisebenza e-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi segugurawuni isimbulalela abafowethu so ngicele engasikhumbuzi kasikhululungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu so kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya ngangcono namaphemiti mangayephelile sisoko lesikhona la siloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunisa siloke sivikana la singalancwadi so sicela umnankakwe engakhuluma into engayisiyo siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still namanje from 1980 kusele umgwaqo kasimithi so kwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo beloke bethatha imali befake ezikhomeni zabo bebheka khonale kuma-African countries ye so sicela umnankakwa esikhoni phe siyinikeza amandla athi ukuthi sisebenze kona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele so sasila into esizayiyenza so kutethi sizibuye ekhaya usigilele izimoto ziyasenzelani gibela mahala ezimotweni lezo siyasifikisa emzini yethu lezo zimota siyacela loko kumnankagwa kasihloniphe lathi singabantu kalwisane lokuvuselela leya ilizwe kuphela ngabonga.
Hey, livuka njani Studio 7 siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Ngithanda nje ukugqugquzela abayouth asezimbabwe ngiyayibona impumelo ephuma enigeria amayouth aphumile ahamba ayakhetha ileader abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi iyawina upeter because ubesapota kakhulu ngabatsha lathi singayenza kanjani yithi imajority ezweni lakithi asifumene ngobuningi bethu sisitshintshe lesi simo kusezandleni zethu akukho esandleni sikamnankagwa lo mthwena uthiwa umnankagwa urig election akulona iqiniso esengakwenza uma kusondelwene kodwa uma igephu lilikhulu akeke azaphumelela.
Shayela u-Studio 7 wonke amagumbi wonke omhlaba lapho likhona amakhona wonke hawu lapha isikhalazo sokuthi abantu shiwa lapho abakhona barejiste bavote kwenza ukuthi umuntu ngasebenzela emtari nengwenkayi kumele urejiste khwabo lapho khona lapho sivezela khona speciali abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki siyafika kubonyathi le lapho abo khona urejista khwabo uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade ufunde ubuyele le nekudula kwezimoto lezi awusoze kukhwaliseka awusoze kwaneliseka abantu kuphela esaziso ukuthi ngabe siyafisela nje sonke abantu bakamthakazi lapho elikhona elisivezela khona vote sikwazi apho ivotela khona nasi MRP imelele bantu bakamthokazi ukuthi limele lithuthele imisebenzi licine ekuphele kuba ngumakolokoza kuvula ibulawa ivuka i-industry angumthokazi umqondisi moya president wethu ukuyivusa ibulawa kubhuka ama-industry wonke lanafakwe siyoharari aphenduke bheki lisebenzele emakhaya kuphele lokhu uhlala emagangeni boke abasegoli abangaphenduki kwazi esebenzela kobulawa ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 injani umthokazi wonke siyabonga inyosi. Mama ngudawu 263 hayi ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele ukuyakhala kufanele abantu bakhiphe izano abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano mangcoloma noma bezarika kodwa sizame ukuthi zikhiphe lo dlala ngoba bantu lokho asiyahluphwa ukuthi kube naphakathi walangapha lakho e-South Africa abantu bayajujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazisilanga ukuthi ungabheka ma usize ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhehlereza kwazizana bayadelela abahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basuthela abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi ukuthi manje abantu besukume basukumelele lezi zigebengu lezi ezizibizwa nguhulumente ngiyabonga msakazi
ngivuka njani balaleli be-Studio 7 ngivusa ngoshansha mahlango sabotswana e-France Tau e-Block 8 ekhaya lupani esigabeni semalungu ngivusa umama unanhlanhla lo nkomo RJ lo malume uPaul Ngwenya lo Jabulani Ngwenya losathuyani usandivula laphana ndibinjani lo nkomo laphana nkosikazi wakhe uPriska ngithikinjani labangaleko babazala kona mdumisi ngithikinjani oyizovuka umajoyibana laphana lo Moscow osebenza i-DDF ngithikinjani lonke ukuphila hhayi ngapha thina siyaphila seyirejistreni ukuvota lingakhohlwa phela ukuthi lonyaka kuyavota ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abamilinjani lonke emalunku ibingelelwa nguhlanhla mahlangu bakonanhlanhla laphana eChangane ngiyabonga
Savingale msazwe sabonga kakhulu umsebenzi lokudanga kakhulu ngokuzwa ezinye izikhulumeli ikakhulu lokuthi ungisiwa lukhulunyona ukuthi yena uma ekhuluma ungaxeka kakhulu amaopposition kanti ye akumele ngakwenza kanjalo ngoba ngakuyazi ukuthi amaopposition afana nabo-triple-C angaphasi kuncindezi enjani ezimbabwe ngabakakhuluma i-triple-C government ayizange vele ibuse ukusizana so ngeke ukuthi bayaphatha behluleke ngoba bake bevoteliwe ngokhansila noma be ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezilani upf president akula nto ungayenza kodwa uma ungakwazi i-opposition yezimbabwe icindezele kakhulu uma ungakwazi so ukuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla ibusi i-opposition kefubona kathi uma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho so mina ngilusizi ngoba kula bantu abasagxeka i-opposition enjengatriple-C ingani kumbe bona abathengwe izano especially lo yena obaba unyoni ngizwengani isikhulume sezilani nje kafuna ukucala ngoba i-opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilinye ukuthi ayivotelwe iphiwe amandla ekubonakala ukuthi mayelo president wayo yena umeya wayo lo councillor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bak ukuthi kunjani manje e-opposition e-triple-C ama-leaders akhona wonke asemajele abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili babotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanyo ungabakwazi lokho-ke sizaqala ukuthi usichazele kahle ukuthi ufuna ngayo
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho wokhetho lokuqilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolukhetho abathi ukuphuza ukwethula impumelelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolukhetho kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le-All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana Bola Ahmed Tinubu eyililo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mohamed Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. Embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela kokuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi siyakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshiki lobhanqa phakathi kweAPC lePDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana iOP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku-southern part of iNigeria lase-central. Kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi-three-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena i-candidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama-candidates. Phezu kwalokho fanele izuze at least 25% yamavoti in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uThina Ubhunguyo ozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele muva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi bekulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise-Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo-internet kubo-WhatsApp maybe ngokulu chana kwakhona okwenzakalayo ukuqilibezelo uba khona ekhethweni leNigeria. Abanikazi wendawo bona hayi bayatsho sibilo lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhethe Nigeria vele lihlala lule nkinga yithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa kuannounce ama results kwama states amanye uzwe kuthiwa kule 30 or 40,000 amavotes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lamavoters angu 700 but uthole kulamavotes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama results wona seannounciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke enkukuningi.
Hayi, siyabonga ke. Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe, yinguye sibili umnumzana onqobileyo kukhetho lolu kwebandla likaMuhammad Buhari, nguye onqobileyo we-PDP walandela kwase kubuya umnumzana Peter Obi. Ay, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.